kufanele ukubana silungise indaba yomkonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube nemali ethengayo, nalo silungise indaba yemsebenzi okunye okuningi esikukhulumayo ukubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni silungise obathi wena ngama-microeconomic fundamentals. Silungise indaba ye-confidence on the economy, yinto yokuqala ekhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili kubana nxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is official currency kubani isetshenziswe elizwe leyinye ke i-multiple currency basket elamarandi lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ngokubana siqalisele ke ekubhadaleni isisebenzi salary above i-overdraft line. Imali le ikhona, imali le yimali etshontshwayo externalizwayo, imali esetshiswa ngomthuli benza amakwasa i-fiscal activities outside the parliamentary approval. Imali le injalo ikhona ke kuma-minerals yakumadiamonds, into efunakalayo ngama-priorities. Kufanele ukuthi amasingu-7 siwabisele kumali esasiyibhadala thina sisakujenyo, siqalisele khonapho ke ukunegosheta siya phambili. Hayi khona ukupha abantu imali engathengiyo, hayi khona ukupha abantu imali ebansi kwe-overdraft line.
Lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo, kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali. Nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kanengi kodwa akulalutho olwenzakalayo. Kwenziweni pho?
Kuyavesa kubana sebeyehlulekile umhlaba wonke jikelele. Xa uhulumende evumbana seyehlulekile fanele kuphiwa abanye abakukwanisayo ngenxa yokubana uhulumende angezakethi asikwanisi ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni, silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe, silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lako konke ukwenzela ukuthi i-government itole i-tax ikwanise ukubhadala abantu, silungise indaba ye-corruption, silungise indaba yama-illicit financial flows. So ekugcineni kwakho konke yikho uhulumende sithi kala imali uzama ukuthi kagwanise.
UChamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho, kodwa sesike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa. Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza?
Kufanele into yokuqala ukubana abantu bevota ngenxa yokubana elizweni leli kulento ehambayo ukubana abantu ukuvota kakuncedi, kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU-PF nxa ukuthi abafuni ukuthi abantu bevote kubana